Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asikwenzile njalo.
Yaphela sibucabanga nandelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwashiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo basenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi maye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele opposition. Opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eleZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eleZimbabwe, amaplayers engasadlaleli amanye amateam.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano. Asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally eGogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kumkhubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye amaorganization iUnited Nations lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla leTCCC akusoze kuye ndawo ama-election la azaba yize sibona njalo babatshelile mhlophe ukuthi kule selective law ethi abantu bezana ababotshwa khathesi silo former minister of information u-Energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idoketi sibe lo Togarepi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabopha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu pf kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angayasoze ancedise abantu bezimbabwe ngalokho mahlabezulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani le mhlaba jikeleli ngitsho le constitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi bandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti bezanu-PF.
Yaphela sibucabanga nanzelele ukuthi ukukhithwa embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi. Umthetho lowo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ekushiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezamuzi tha abantu abasekela iZANU-PF. Sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela jele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office ingwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha-Rua lapha kumbe umabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office e-Harare. Ngakho nxa ngisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishini athi angapha ngaphansi lingazela vimbela imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo kusho ukuthengisa ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owezanu-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso wezanu-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla lezanu-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebimelela ukudla kuphela ngiyangihambe lomngane wami ukuthi ongu-30 cross ukwanda kwabantu akulamsini kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa kufanele sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda iZANU-PF badla ukuthi ayithanda ngoba phela basuke balukwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatsheli ungazi kwathi mina ama-recruiting wenzayo ama-title baqala bangibuze ukuthi mhlawumbe wena ungu-MDC ungu-PPC ngowezanupf ngithi hhayi mina ngishayisa intellectual receipt kuphela abantu vele baloku elithuba ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye izanupf labasebenzi bayo babakhona asezihlale khona kodwa abasuze babe baningi abantu abaphika izanupf ngale yokuzwa umbuzo i-Afrikaner Barometer.
Singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze izanu phethe kubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi loku ukweyama kwekhokhetho kuzamsefu kodwa singazi sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kube ngathi ngathi uyabona ukuthi ye bangakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo budlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba esithandekele esokuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asoze kwenzakali sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi le khathukuzela senjenile esikuyenza isendakalo lesifana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuza kuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubona ingane kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisendelile lesiphaleni la isamagundwane umgabe ecotshwa kuhulumende abantu abakamgabe abaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zikayithi ngo-2013 ngo-2018 esithandekile akula muntu wayencintisesithina umnitsa emelele izanu phezu kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi i-independent ewabithi i-G4 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanu pf mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu pf lokho kwenza kathesi kube ngathi kulokugxegagxega lokwethuka ku-campaign team yezanu pf ngoba nxabe ngasethukanga basuze babe le strategy yokudilala lesaphilekhasekuwele kodwa bengathuka njengba lokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babebesenza ukuthi amavoti akakhathukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa wakhona layo ukhanya layo ezatshaya impembe kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwane yabo ukuze baphathiswe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonada akazukuthola inumber engamfikisa noba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampela nje ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition i-opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukhethi but mnanka ulo uKasukhwere yes inumber uzoyithola and uzoyithola ebantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zimashana ne-central khona ngale la ezigabeni ze-Harare lalabo abantu abangathembi umnanga abangafuna ukushamisa kodwa abazukuba baningi abantu bakhona.
Manje ngokubona kwakho bona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uThamisa kumbe iZANU PF?
Abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza i-give up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama-results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke bayabaneka bazovota abantu sabaye sisebenza give up seba indaba zombakazo zase Zimbabwe hayi khaya ngathi abane bakhona abasela interest naso uyakhula abantu abaphandle abantu abasekhaya yeswa nawo kodwa la khona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kwabo ufisa ngoba kuyatshontshwa kuma elections lapha
ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amabizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota
ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazuhamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa abaningi abazange bayibhalisa so ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona abantu abazukuba baningi ngibakho labantu abazohamba nje bazohamba inamba phansi kakhulu ayazuba inamba ephezulu
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalana seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazi emidlalweni wenguqu njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zezifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilifte ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenele ezindabeni zezifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments sanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwakathi sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family. Hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character. Ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government inganthiwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe siphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UWang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela salibonani ku Studio 7 okhulumayo uBen Chabalala laphana eKhezi kondlulu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanja inkunzi kwale bhasi lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebhasi la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongamazi igama lakhe engela passport ongela sonisithupha umthwale ebhasini umango ngaka ikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala ama double up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi transport esasiyazi ukuthi iphephile, itransport esasiyazi ukuthi isafe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi abeloyisiyagidima radina lezijalisi aloke rojwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka elizwe isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphume lokho kungabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abe-3CC basetshenziswa imelika mayebona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala imelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uChamis khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga okhulumayo umasenga ngilapha obulawa ephumule emadonkini.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 ninjani nonke nje uStungamile Nkomo Gibbs Dube Ezra Standekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-Triple C lapho okhulumayo ngu-Gift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-Triple C ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-Triple C abalethela abantu babo abangabazi. I-Triple C inobandlululo oludlula lwezana. Iyafana nje nezana. Akukho bungcono laphana. Bazikwaze ngowabo umkhonto. Uma bedliwa ngezi-23 zika-August bengakhali. Yibo abazikwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP. Imthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la azombusazwe aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kayeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izano kuyamaphutha abo. Ubuholi be-Triple C yibo buhluleka ukulungisa i-problem eyayenziwa izano. Bayenza straight nale nto eyenziwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abasihloniphi total abantu bemashonaland. Abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe. sizwe sesixexebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo olukhona lapha eZimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa izikhalazo zakwa zwakala nemisebenzi yasinikezwa abantu be-triple C laba abaholi be-triple C abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathenge izana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphatha abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wawo ibezigqakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizumele nathi beke besihloniphe so hayo kuyekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengacomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifans inkonzi encane mhlakamancube salabhasi ejolojo komlevisa ndacela sesakithi samandebele sihlanganele abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandane funeni inkululeko belakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi nje phambili ngomthwakazi viva ngamandebela amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli ayi siyabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma e-Cadle Park ngenxa ye-tribalism eyi amadoda lezi nsuku tumatshi amangamanti umamakhuphe lesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebe selitshe uthi kezwa uthini ndifakaza ngaye amangakancedi njalo amangenelo akhuluma kwi-studio 7 ngeke dilize ibandla le-triple C labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey iselection le yabavalela phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo besabuyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala kwi-studio 7 but akula nto ezokwalungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwi-studio 7 vele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-triple C zilalapho ezilungiswa khona nodi kwi-studio 7 besabukuhamba bathi beqeda bathatha ipicture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-triple C ngevasa babuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwa lini izani uphefulinga lalo muntu uyabulawa bangakomthi khuluma kanje ujonathan imoye labo kaswirele besabubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngeboda besesaba izani uphefu lifuna ukubabulala le lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etsholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani uphefu begrepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
kukanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile ingqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyezwe ithiwa i-Afro Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le ukuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izano ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo waye kusho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethwisela ma ngabe kusiyo kumavoti ukuthi hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethwisela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliyalizwe zicabangele unongokwakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye okudlula lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.